Soku isika disendaba ku VOA Njebele.
Amige ngithathe leli thuba ngibonge uThandono kaWande obesiphake uhlelo lwelimi lwesishona lingalivuka njani olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 12 Mpandula 2022 ngoChris Gande endabeni zethu lamhlanje ibandla lesi-CCC lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa usinde engozini yokuphoselwa igrenade izolo eChinoyi.
Umongameli uthe engena ngenxa yokuthi bazondile ke labesiphikisana labo yikho ke bethuma abantu ukubana bezojikela ke amagrenade endleleni wana belimaza izimota labantu.
Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo lokhu kungakalungiswa udaba lokuthi ngubani osezathatha isikhundla sakhe.
Inkosi uMzilikazi wesibili ubengekho laphayana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle ukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale.
Gambe usiqokoqela Mphoko engaba wadlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu na.
Ngangitheka umntwana ntambama ngitshela ukuthi iphendi lomntwana ligcwele igazi and then maligcwele igazi saya e-UBH liyashekhwa umntwana sathola idoktor sithi umntwana udlwenguliwe many times vele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla leCitizens Coalition for Change lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa usinde engozini yokuphoselwa igrenade izolo eChinoyi. Ibandla leli belilomhlangano elithi ngokubonga uZulu weChinoyi ngokuvotela amalunga aleli bandla kukhetho lwama-by-elections. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsai Mahere uthi umuntu obesemoteni elenombolo zama number plates ezithi AFA1651 uphose leli bomba ejonge ukubulala uChamisa ngoba leli gulunede beliqonda imota yakhe kodwa ngokutholakala kwenhlanhla akula muntu olimeleyo. Abalandeli baleli bandla bake babuthanisa imali yokumthengela imota engangeni inhlamvu zombhobho njalo elakho kumvikela engozini efana lale kodwa akwazakali ukuthi imota le izathengwa nini. UMahere uthi iqula laleli bandla elalizolungiselela umhlangano lo lahlaselwa ngamabhomba epetulo enkundleni eyenzelwe lumhlangano ngobusuku kuzavuka kuqutshwa lomhlangano. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalo sesiziba ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga besile rally njengoba libonile namhla ke eChinoyi umongameli uthe engena ngenxa ukuthi bazondile ke labesiphikisana labo yikho ke bethuma abantu kubana bezojikela ke amagrenade endleleni wana belimaza izimota labantu kodwa ke kwanise ukumeka sure ukuthi abantu bonke basafe. Sakuqhubekela phambili ke ngohlelo lwethu lokubonga abantu beChinoyi sibabonga kakhulu ngokusekela ke inguquko lokubana elizweni lethu ke kube lenguquko.
Manje ngokubona kwenu kuza phetha ngani lizaqhubeka lilokho lisenza imhlangano khona kukhanya kulobudlangudlangu obunje?
Ngiyabonga. Yesaqhubekela phambili ngomhlangano wethu ye ibunzima ehlangana labo ke ekulweleni kwethu kubana elizweni lethu kube lenguquko. Kunjalo asoze samisa ngoba injongo yabo kubana besimise njalo bemisa umongameli wavukeni osentshamisa ke oboye ke kutholakala sele support ke enkulu elizweni so asoze simethina njenge-triple C ngenxa yokubana ke singilungise lelo kuya platform uhulumeni omutsha lokho ke akusoze ke kumiswe ke ngubani lobani kakhulu ke ukusebenzisa indaba ke zokufuna ukwethusela abantu lokulimaza abantu ke lokubana ke thina sekele ngoba we legitimate political organization eregistered ukusemthethweni so lilalisi lalilungelo so lokuhlangana silalungise ilungelo lokuqhubekela phambili ngomsebenzi etswasuze sime siyaphambili ke ngevike ezayo siya ke kwenye indawo lapho esahlangana khona labantu bethu ke so saqhubekela phambili siorganize umhlangano uyabona
hayi lati siyabonga lo ke ngumnumzana Gift Ostalo Sisiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla lesicc ubekhuluma ecingweni lestudio 7 esejinoyi imizamo yokukhuluma lamapolisa yehlule silokhu sikulolu daba intathele izindaba iphephandaba lobulembu beinternet elenewshawk urubimbo mutshenje ubikwa ehlukuluzwe wahudulwa ngenwele zakhe ngomunye wabontanga be-CCC walimala. Umtshenje uthi ubesemsebenzini ezithathela imfanekiso dukuduku wahlaselwa ngosakhulayo lo wamenza isihluku. Kodwa isikhulumeli sebandla le-CCC uFatsayi Mahere uthi bakhulume lo mtshenje baxolisa. UMahere uthi bayayisola. Bayasisola lesi sehlakalo njalo balethemba lokuthi asisoze siphinde ngoba intatheli izindaba kumele zisebenze ezikhululekile. Umgubho wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo lokhu kungakalungisiswa ukuthi ngubani osezathatha isikhundla senkosi. Kulabathathu abathi yibo inkosi yoqobo uStanley Raphael Khumalo, uZwide Kalanga Khumalo lobulelani loBhengula Khumalo. Embuthanweni wangomgqibelo bekulozwide kalanga lobulelani. Sibuze isikhulumeli sikaStanley Raphael umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuthi kungani ubengekho emcimbini wangomgqibelo.
Umcimbi okukhumbula umsunguli wesizwe sikamthwakazi hayi wona uhambe kuhle kakhulu inkosi uMzilikazi wesibili ubengekho laphayana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle ukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale so ubengekho ke izolo kodwa ke hayi thina besikhona sibonile konke okwenzakeleyo kwenzakale kuhle kakhulu yokubana nje abantu kade bevele bekhumbula kulusuku olubaluleke kakhulu usuku olwayizolo lapho kade kukhunjulwa khona isilo uMzilikazi oqala njalo into enhle ngayo yokuthi kubethiwe kwabamhlophe ukuthi nosuku lapho kukhunjulwa khona inkosi uMzilikazi ikho wonke umthwakazi wonke umuntu eMathebeleland wonke umuntu okholelwa kuMzilikazi ube khona njalo ekhululekile
manje njengoba ubulelani Khumalo laye ube khona elizweni bathethe yini thuba lokuthi bahlangane bakhulumisane
njengoba ngichilo baba phezulu ukuthi khona ayibe singekho isilo uMzilikazi wesibili ubengekho kulumcimbi izolo ubengekho sivili kho ke hayi akuzange kube khona ukubonana kanti ke hayi thine ebesikhona sibonene sivili lamanye amakhumalo sibonene kakhulu njalo lamanye amaqabane lamanye amadoda labanye omama abakhonzayo labo futhi kubulelani abakhonzayo futhi labo la kuPZ ikho ke sibe sihlangene njengesizwe njalo singathobelananga sijabulelene kakhulu sikuzwisisa sonke ukuthi usuku esiphakathi nakwalo kayisilo suku lokuqhelelana lusuku lokuthi sijabulele umsunguli wesizwe sesakithi samaNdebele uMzilikazi olele eMatopo otshalwe khonapha. Njabule kakhulu ngokwenzakale lapha. Ngiyabonga.
Ay, lati siyabonga. Loge umnumzana Greta Voloza Sibanda. Isikhulumeli sika umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eGobulawayo. Indodana kalo owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba ngolwesithathu kuyona le iviki kucala aletheswayo elokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu lelokuphunyuka ezandleni zamapholisa. Usiqoqoqela usejelele kami sikhuluma nje. Ngesizwe loludaba ngokugcweleyo lusethulwa nguEzra Chisas Banda ekhona le koBulawayo.
Unina umntwana ulandisa ngesehlakalo sakhona.
Sahamba eplotini kobabomncane uMphoko empeni uma basibe si-advise ukuthi sihambise umntwana echekwa. Ngoba ubhuti wami wa-ekta ngenye indlela uma ngifika wambuza ukuthi mbanonika i-approval yokuthi ngibuye endlini yakhe ngingamtshelanga. Waye ngifika eGoli vele ngingamtshelanga ukuthi ngiyabuya. And then wasesithi kimi ngiyam-ambusha, waye ngim-ambusha. Vele wayenza nje isini yokuthi ngagcina siba suspicious. Ngangishekha umntwana ntambama ngitshela ukuthi iphenti lomntwana ligcwele igazi. And then uma ligcwele igazi aya e-UBH kuyachekhwa umntwana sathola idoktor sithi umntwana udlwenguliwe many times vele. Sambuza umntwana lo dokotela umntwana waqala eyala wathi yena ngcono ahambe ejele umntwana. So after sesiphuma ngithi hayi ngizokuthiya emaphoyiseni akula problem. Umntwana wathi hayi mami ngcono ngikhulume sibiza udokotela. Udokotela wasekhuluma ukuthi hayi umalume wathi ngingakhuluma uzongibulala vele ngingakhulumi. Nguye ongigcinileyo ongenzela everything.
Unkosikazi Gugulethu Mphoko, unkosikazi kaSiqoqela, uKhalezi Madozi umkakhe valelwa entolongweni.
Kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi into leyi it's been proven by the medical report ukuthi akayenzanga. Kodwa now, because there are other forces that are pushing ukuthi avalelwe, at the end of the day, we have to trust ukuthi ama investigations, the system, above all, uNkulunkulu, take control ukuthi kucace. Ngoba clearly, ama statements abhaliwe ngumama lo mntwana, the medical report, namanzi lamafutha akuhlangani.
Amazi kaGugu wagcizelela ngunina omncane kaSiqoqoqela uNkosazana Sigcobisile Sibanda uthi uMphoko kanacala inzondo nje eyenzakalayo.
Hayi, indaba lezi zisukuhlungu kakhulu. Zisukuhlungu ngoba kuyakhanya nje ukuthi yinto nje efrenyiweyo by someone olama-agenda zakhe that we don't know. I think umthetho kumele uthathe step according to amaphepha. Amaphepha azikhulumele ukuthi akulalutho olukhona. Ungakhangela i-medical report, ukhangela ama-statement, ama-complainants, akuhambelani.
Umantshi uMakdzira uthe uMphoko ucatshangelwa ukuba wadlwengula umzukulu wakhe kathathu. Ulakho ukubaleka engavunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail njengoba wakho wabaleka. Kodwa-ke iqoda likaMphoko uMnumzana Thabekhulu Dube uthi sephanyeka udaba lolu ku-High Court ukuyacela ukuba uMphoko aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso se-bail.
Umthetho is simple. Kumele silandele i-procedure, i-third schedule offense, i-rap. So sesizamile i-consent, basiyalela i-consent because of khona ukuthiwa wazama ukubaleka. So the only avenue sisele ukuthi si-applyele i-bail from the High Court, esesikuzama kade sikwenza amaphepha amkhona ukuthi siyethola i-bail e-High Court.
Umnumzana Sigcobisile Mphoko usevalelwe ejele yaseKami njalo ukhalelwe ukuphenduka emthethweni ntaba ngemva kwamaviki amabili mhla ka 15 Mpandula. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalwa impi yenkululeko kumele kube yibo abakhokhela leli bandla. uMnangagwa ubevala umhlangano wokusungulwa kolunye njalo ugatsha lwamaWorldVet eHarare izolo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi ugatsha olubona ngokulwisana lenkohlakalo olweZak luthi luzangena ezikolo lujezise ezihlawulisa abantwana ngedola leMelika zisala ukwamukela idola leZimbabwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, sanibonani, ninjani? Hayi, thina siyavuka sikhona, mpela sikhona, siyaphila kutshwani lapha. Ya, hayi, ngiyazwa ngithi ke ngifa komboniso kumbononyana lapha. Undoda lo kuthiwa ngoshuma lo uyakhuluma sibe ukuthi hheyi gugurakunde umnangakuhambile liwandla kwanale kwathini amatuthi amatuthi akusebenzi lokunangikhanyeka. Ya, uthuma lo sowadla amathezano asoze phinde lunge. Singathi owukuthi nayebona ukuthi izani isithwalise kanzima kanje sidlale emagangeni senza njani ngenxa yayo. Yena uzobele khulume leke support into engasebenziyo. Nanangikhangele ngicela uthuma lo lingamfakele Studio 7 ngalanto ayikhuluma ukukhuluma into engasebenziyo. Uyazi usuvusa ulaka lundoda lo. Saphela ngabazali sinje sezintandane uRide ubuyise uyaphila lo nini uyaphila. Into emenza ukuthi ephule ukubi so. Kufana lokugawule bonke laba. Uyazi ukuthi ngakhuluma sonzwa ubuhlungu kabi ngoba thina ukuthi obaba bethu bafaka kabuhlungu. Ngiyakhuluma mina uKhumalo mina ibizo lami. Ngiyakhuluma ukuthi bengazi ukuthi uKhumalo uyakhuluma. Akusebenzi lokho abakwenza into eyidoti labayenzayo le. Babe supporta le into engasebenziyo saphela ngaba Ah, all right, thank you. Ngiyabonga ngoba khuluma kuye kuningi ngasuka sezimlanda samdonsa ngebhathi.
Ngibingelela, ngibingelele Studio 7 abasakazi, ngibingelele nabalaleli bomsakazi omkhulu, isikhondla-khondla somsakazi kodwa-ke dabukiswa indoda lenye MRP ebikade ikhuluma izolithusela omunye. Hayi, engithanda ukusho ndoda kithi akuthuselwana kupolitiki, kuyadibhethwa ndoda kukhulunywe, akuliwa, kuthuselwana, ungatreateni abanye emsakazweni. Awunayo imvume yokutreateni abanye emsakazweni. Ma uzwa ukuthi inkulumo ayikuhleli kahle, uyahlala nje khona enuthule, ulalele abanye bevunga ipolitiki ndoda. Sikupolitiki, akuliwa, akuthuselwana, ungatreateni. Ma uzwa utreateni abanye usuyizanu, usuyizanu uPF, ngoba izanu ephila ngokutreateni abanye. Abanye phila ngokuthusela abanye uligwala uligwala impela kupolitiki yikho sukhetha nje ukuthusela abanye abantwana xoxa kahle nabanye abantwana kupolitiki lapho esihlangalale indoda kithi
Studio 7 salibonani livuka njani ndabalaleli pheli CCC akutsho ukuthi khona kumbeni kayifuni ukuthi umhlaba izwe lidatshulwe phakathi hayi iCCC injalani umjwaca oyabulindile inyamazana ukuthi yobula awa yonihlele ekhaya so thina njenge MRP asiqhubekeni ngokuqinisa umkhankaso singabuyele emuva qhubekeni sikwazi ukudabula umhlaba sikwazi ukudabula izwe lakithi sikwazi ukukwenza okwakuvele kuyikho emandulo sikwazi ukuthi abantu bethu noma sihlona abantu bethu sibashiye endaweni yakubo iCCC hayi iyobile kuyilindile ngumjwaqa wenja yabihlela ekhaya ilindile inyamazana ezizobuya ntambama labafana so MRP aqinani qinisani lingabuyele emuva qinani liqinise yabo.
Talibonani basakazi beStudio 7 labalaleli mbingeke kakhulu ibandla elihle ibandla labantu yelo movement ngithi khuthalana inde register ukuvota lengakhulume kakhulu kuStudio 7 ukukhuluma kakhulu kodwa sikhulume nini phela siregistile ukuze siwinise uchamis ngibe sengimangala lo mbe kuthiwa ngumgwadi okhulumela izano lothu umnangagwa kazinto ngokuncitshwa kwabo sikhala ibail leyo sikhala benza icala indaba abantu bezano PF bathumba abantu babulala kodwa bathika bayenzwa lutho bayaphuma nangu lo wabulala uMoblessing nangu kazangu wabotshwa wapho ngokuvalelwa nje kokuvala abantu kuphela wakhitshwa nansi gugurawundi yabantu babulawa kabuhlungu mnangagubhandi otshiwe ngabaphandi kanti ukhuluma ngokubopha kwangaphi lokwenza icala kwangabayenzela iphi icala ojobu njengobani abantu abahamba bayenza umsindo yibo abantu bezanu PF kodwa ngenxa yokuthi bona sebe-abuse imithetho ikhoti singezanu PF amapholisa sengayezanu PF amasosha ngayezanu PF ukhulumani kuyafanana labo gawule lo ukhuluma mangu kumbumbulu bakhe abantu bezimbabwe ngathi sebe bethwele nzima kangaka ngenxa yezanu. Kanti esikunje kuyavota ithi yona ihlala iwina, nxa iwina kwenziwa kuyini ukuthi izanu PF kulala abantu ithumba abantu? Manxa iwina fiyafiya, mina ngicela ukuthi limbuzele yena umgwadi lo, ngoba abantu bathunjwa izanu PF ebusuku babulawa izanu, bengazi beme beqebeme lapha bethi CCC ilamanga izanu PF yiyo. Kunje wona la malunga kamthwakazi ahamba athathwe ekani athethwe izanu, yakwazi ukuthi bathatheleni izanu PF vele yabulala. Kanti bona babephikani lapha bebabayalane ebantwini, thina sikwazi ukuthi izanu yabulala. Kunje ukhetho lona bayakwazi vele ukuthi amthi bachaya ukuhle khona besazongenela abantu ekhaya bebethusele bebabulala. Umuntu etshona emele izanu PF wonke okugawulela ababekhuluma umbumbulu. Abantu sithwele nzima thina ngezanu PF, abake bema ukutshona bekhulumela izanu PF. Angathi ezivele simutshela abadala bethu ukuthi behambe emhlanweni ezanu PF bengabezanu bephansi izandla begqoke izikipa kodwa ebhokisini bebevoto. Vele kade siyabatshela lokhu ukuthi sibe senza izithutha abantu bezanu, kuphelile lokhu senza abadala bethu iziphukuphukuze.
Studio 7 linjani, linjani, linjani impela. Ngiyalibingelela lonke basakazi lapha estudio. Ya, uNdlovu lapha eBilabila, South Africa. Ya, siyakhala, siyakhala ngento ezenzakala lapha ekhaya lapha. Siyakhala kakhulu ukuhlukuluzwa okwenziwa i-CCC lomthwakazi. Kuyasikhalisa kakhulu okwenziwa nguhulumende wezanu. Sesikhangelele ukhetho kangaka, indlela yabojwani mamombe leyo, sibebotshwa futhi bangasaphiwa namabheyili. Tshengisa ucuku lohulumende lo kamnankagwa wezanu PF. Ya, into abayizayimbi kakhulu le. Kodwa-ke sikhulekele ukuthi abantu mpela babambane, abezanu, abe-CCC, MDC, wonke amabandla nje. Senze njenge-America sithi ma uhulumende asingamfuni sonke siyavota, simkhuphe, singavabambane bamkhuphe umnankagwa. Akhutshi ukuna mnankagwa, akhutshi umnankagwa lo. Siboneni ibandla elitsha ukuthi liza nani. Abazokubuya yini ama-investors? Bezovesta ekhaya lapho, benze zonke izinto ezawenza ukuthi kube lemisebenzi. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga. Xolo siba mude.
Ninjani Mahlaba ezulu? Hayi, siyalibingelela. Nasingapha kule South Africa lingabe linjani bakamthwakazi? Hayi, siyabonga umcimbi wenkosi yethu umzilikazi nenkosi yethu ubulelane. Kudaluba kungaba njalo nje kutshengisela ukuthi hayi ubaba umzilikazi inkosi yethu yayiyinkosi eqakathekileyo, yayiyinkosi yesizwe sikamthwakazi. Hayi, siyabonga kakhulu. Bese sithi hayi aluba umthwakazi ingakhula khula mthwakazi, khula mthwakazi. Kodwa ngicelani kubuza beStudio 7 hlala nisizwa umfundisi umkandla ngiyeyedwa okhulumayo, kada kula abanye yini abafundisi? Kungani ngiyeyedwa eZimbabwe ubaba umfundisi umkandla? Hayi, asikusolo ukukhuluma kwakhe, kodwa like lidobha abafundisi phela baningi, litshintshatshintshe baningi labanye nje abancane nje lathi sibezwe phela. Hayi, kungabe kukhuluma umfundisi umkandla yena. Njalezi ndaba zeGwanda kathi kithi kubonkayi ngale aziphuma, sizizwe ezakubonkayi sizwe eGwanda kuphela. Hayi, siyabonga.
Litshonile, litshona njani ngekhaya kuStudio 7 okukhulumayo ngubaba odabuka lapha enkayi uMpofu? Lesimanga esikhulunywa yilo baba umgwadi lo ufana ka-exactly labangani bakhe labochuma nalo omunye laye lo ojwayele ukukhuluma izinto ezingamanga bebadala. Kambe bacabanga ukuthi bakhuluma le ngane yini uma bekhuluma ukuthi eZimbabwe kulo mthetho? Umthetho wakhona umthetho ovikela izanu PF, umthetho owenza ingane zihlupheke, abafazi bahlupheke, babulawe njengezinja, baqunywaqunywa amaphisi, bafakwe emgodleni, baphoselwe emgodini, baqede lapho bathi kule justice eZimbabwe abantu baphila impilo esemthethweni. Umthetho wakuba noJob Zikhali lo angeke wabotshelwa ukuthi ulwela isidumbu esabula wakabuhlungu sibulawa isigebengu lesi esingaziwa lokuthi senziwani lamhlanje, okuthulwe ngaso kuthule zwi, akula muntu okukhuluma ngaso. Sozuza umuntu wezanu ekhuluma ngokuthi umuntu lwana wabulala umuntu ngesihluku, isigebengu lesi esibulala umfazi, izanu PF 40 years besenza into enuka ebolileyo leyo kubulala abantu, bezwisa abantu ubuhlungu, but baye kuthi kulo mthetho weZimbabwe. Umthetho wakhona olenketho abetshabe, umthetho ovikela abantu ababulala abantwana abancane, ababulala izalukazi, abancitsha izalukazi isibhedlela sokuyadinga amaphilisi, amaphilisi e-BP, imigwaqo ifile, yonke into ifile. Ma kukhulunywa ngomthetho kodwa kukhulunywa ngabo bona ukuthi bona yibo abavikelwa ngomthetho kuphela. Babopha abantu aba-innocent babavalele MRP, laba abantu ababotshiwe manje ababathuthele ejele, babotshele ukuthi bakhulumelane ukuthi siyabandlululwa njengamaNdebele, siyasidelinwa, sibekwe eceleni njengezinto ezinga-existiwe emhlabeni. Kodwa kuthiwa hlalani lithule, gcotshiswa amafutha emlonyeni ukuthi lani lithi sidlile sisuthi. Kodwa kudala kusenzeka izinto ezibuhlungu. Ngiyaxolisa ukuba kodwa inhliziyo zethu zibuhlungu ngoba for 40 years lokho sihlezi phezu kokuhlupheka okuhlukumezeka sibulawa senziwe izinto ezingazi existiyo emhlabeni uNkulunkulu kangenele phakathi kwalokhu kuhlupheka esikuthola kuleli lizwe ubuswa ngababulali
mina ngiyabulisa emsakazweni Studio 7 ngikhuluma nokhanda liyachisa la ngqondongqondo ungqo straight ngqondongqondo ungqo lo lekhanda lishisa kakhulu lawo ngamakhanda what head usho mina ngithi kulo masibanda lo ayeke lento yakho ukuthi kona into yamashona yadlula kuye abazi ubuhlungu ayizipheini ngithi engizwayo mina so kame kancane futhi lanoma kuthiwa ziyakhala namhla yena uzabe ecatsha phasi kompyuta thina ithi sabe siphethe nama-AK sifuthula hayi le nto yokudlala kame kancane umasibanda into engayenza nakuphela ukuthi ifudumeza amanzi ephuze ibe right ngingafaka ithutela into engithoyo mina tho mina i-hothead banase nazale yaseklabrambe
lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, owayengumongameli welemelika mnumzana Donald Trump ngomgqibelo uqhubeke ngemihlangano yakhe ukukhankasa ukuba ngumongameli ukhetho oluzayo. UTrump uphinde njalo wasola ugatsha lwezemithetho lamapholisa awe-FBI esithi basetshenziswa ukumhlukuluza nje kuphela ngoba baqale lokhu kathesi sokuyiwa kukhetho. Kambe engaba ekhuluma iqiniso na uTrump? Sibuzele umbuzo ocubungula ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ay baba Gandhi, undoda lo ule 18 months, 1 year 6 months bemcela amaphepha wona lawo ukuthi sicela uleta amaphepha la. Kazange avume ukuthi aleta amaphepha la. Ngabe emiyekele kwaze kwafika kathesi sokusiyalanda ukhetho. Indaba kabani? Indaba yakhe ngoba aluba ngabe wawaletha khonapho 1 year ago, ngabe kasikukutsho khonoko vele ukuthi bungani bemhlasela kathesi. Bamnika ithuba elide isandla eside yena ngekhanda lakhe eliqinileyo wazitshela ukuthi akula lutho abazalwenza la. Amaphepha la ngiwathethe, amaphepha ngawami, bazawabona. Kanti uzitshela kabuzange la. So amaphepha la sebewathethe bawathatha kathesi. Nxa bewathatha kathesi, yi-politics spill. Nxa kumtshaya angazakhala ngomuntu ukuthi khona kumbe bona ama-Republicans bakhale ngomuntu ukuthi indaba eseshaselwa kathesi. Hhayi, akulanto enjalo le. Into le yinto endala ukuthi ngabe wayilungisa yena ngesikhathi bemcela masinyane ukuthi khona hhayi amaphepha ohambe lawo awafanelanga ukuthi abe ngapha, kufanele ukuthi abe ngapha esiphaleni esikhulu. Yena akazange awalethe. Leli licala leli licala sibili elisegcikeni angithi sisonke lapha sizabe silokhe silihlola nje sihamba lalo sizwa ukuthi kuzafika ngaphi, kuyawela ngaphi indulo xaxaxa. Mna mbona ngathi hayi yena nguye ozehlulekeleyo la. Bona ama-Republicans bahlutshwe ukuthi basuke bamsekela. Nxa sekuphenduka sekubatshaya la kuma-elections la akhathesi abuyayo yokoze besitsho njalo. Nxa ungakhangela inkulumo kaBiden namhlanje emini awubatshaya wabavuthuza. So bona sebebona ngathi sebefuna ukucatsha ngakho khonoko, kodwa ke bona yibo abazigqula amazwane khonapho bona ama-Republicans wona lawo ngokusekelana lohlanya lwabo lonolo oluqhubeka lokho elisenza lusiya phambili. Yikho kubona kwami lokhu baba Gandhi.
Hayi, siyabonga mnumzana Rafael Mthombeni ocubungula ezombusazwe. Esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhona. Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela koBulawayo, lokhu kungakalungisiswa ukuthi ngubani osezathatha isikhundla senkosi. Gambe usiqokoqela Mphoko engaba wadlengula umzukulu wakhe oleminyaka elichumi lantathu na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.